ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa namapholisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yamathiyegasi okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntanake ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamelanga babekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luyalo kuyagijinyiswana yi-city council lamapholisa baxoshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lani ngigcine sengibuyela emuva ngoba ithiyegasi sebe selibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-city council ngeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu, ngoba phela khathesi njengoba ukhanyile amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi, ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tiergas emphakathini.
Indaba ye-tiergas leyayingiphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena ethawu ngenxa yokuthi uyabe ungakwazi ukuthi i-tiergas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tiergas ngiyani nje? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anilamona ukuthi i-tiergas yona le sokuyindlela yokusifanisa njengozulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo kusehlakalo esiqale emini.
Awusogijima umncane lokhu awusenzela yabo labanye akade bekulabanye ade begqoma informal labanye akade begqoka iy'mpahla zabo sosithesiwa kuo yabo sabuthi into zethu sabe sisimu yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele okwenzakala then bathe bethi bazixoshanisa sayala abanye baqala ukudoba amatshe yabo ade bengemva kuthi baqala ukudoba amatshe basase ukujikijela so lapho besahlangenela khona abantu so khona kuhle kwaqala khona vele yonke inyaka nyaka yabo.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokhu kulala labo abanezifo eziphathelane lokuphefumula, ngakho-ke akumelanga isetshenziswe.
Mhlawumbe yangena layo njani wona ukuvela usebenzi ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo, abale asima abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake kwenze nje yini ama-health implications laba abantu bazagula.
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesi khathi kusenzakala, njalo amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeni samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usunzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatha lezindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatha lezindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu analo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isifundo sezinu seHarare, ngimuGibson Bhebhe.